Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2021. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha.
Ukuhlukuluzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke eThekwini khona abaya babothwayo. So bakithi akazi ngakuthini ukuthi iZANU-PF iqhulelane nathi njengebandla leMDC.
Isiphathamandla seMDC Alliance uMnumzana Terry Rice sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngonhlolanja lonyaka. Ngakho obulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane iziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezenhlanu lembuzi wathi kumele isidumbu sikaMugabe sesuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukantulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body
Lami ngikuzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kangingakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe unkosikazi Grace Mugabe, hathi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho ke ngasoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba kalamandla okuphatha udaba lolu. Silenduna zethu lapha, hathi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. Unkosikazi kaMugabe kalani lokungcwatshwa kukaMugabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Pepperere. Weqe abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumene kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu siza kuya emthethwandaba. Uhulumende wancedisa ekungcwabeni uMugabe. Imuli yayisilwa yodwa, njalo uChief Pepperere wayekhona kungcwatshwa uMugabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli zicela ukuthi kugejwe amathambo kaMugabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
Reaction of the people and things like that. And he warned them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, wayengumongameli welizwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tendai Biti njalo engowebandla le-MDC Alliance utshelela umthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Kusenjalo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Terry Rice sithole namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eyebail, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBay Shava uthi bazaphindela imithethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele
ukuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke ethe Benfoss khona abaya babothwayo. So bakithi singakuthini ukuthi iZANU-PF iqolelane lathi njengebandla le-MDC sasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele wabona ngobhetho licala lelade letheswa elethiswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke labe sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Kukhona lakithi khonapha sikhe Harare nje lakithi khona eMathebeleland South sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi uyabotha ukakhulontaza yiba basengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo ophindezela kangaka.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uNangagwa emalangeni edlule benza inkala kathi yomhlangano kugcwele abantu besesaluka. So nxa kuze ibandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 ibandla leZANU-PF i-MDC sizama ngazo zonke izindlela kuba sikunanzethi umkhuhlane lo ukhona ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimithe inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto ethi ikhandeke kakhulu ukuthi layo ukuthi iZANU-PF isemandleni akula muntu ongababuye futhi ababuze ukuthi kanti indaba lezi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele le mabhasini ngengaba kobulawamalangeni adluleyo kade amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sibile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isigqede ngendlela uhulumende amiyani ethi angayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakhomanda wabontanga obhay Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ingathi vele bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza usengakhululiwe ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayekuba njalo le muli yakhe ayebona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South sixoxela ye esefilabusi. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uhlezela ndula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF eziyake zikhulumele Studio 7 zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngabomo umthetho esenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kominyaka owodwa kufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi awemelika izolo. Ukugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha emelika. Abohlangothi lwezempilakahle edolobheni leNew York khonapha emelika babika ukubana umuzi owe-Far Rockaway ulenani eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine. Iningi labantu laba abahlala kulo muzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikolweni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubumba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni, besithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeli lo mkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba mune munye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eleZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV lingelesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired General Constantino Chiwenga obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilichumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly, reaching out to all eligible children through quarried vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke. Kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo sanelise ukuba finyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ibona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Gasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicine ukuba khona ngomnyaka ka 2010, njalo lokhu kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu kumkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Africa, Europe nakubomelika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke eye United Nations Children's Fund, UNICEF, uDr. Tajudini Oyewale, uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iyakuncoma umsebenzi owenziwa ngele Zimbabwe iUNICEF wokuqakathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana umkhuhlane we-typhoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane we-typhoid kanye lezinye inkinga, kungakho silethemba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yi-typhoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantwana bethu bayazifumana lezi injections ze-typhoid kanye le-polio, njalo bafumane lawo ma-vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantwana bethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula ezenhlala kahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Jenesane Ntungakwa uthi kuningi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi ma sikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi yi-health delivery system, sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akulalutho esilwenzayo njengamaZimbabweans.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe, uNtungakwa uthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Iqinisa ukuthi iningi labaZimbabweans abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower, ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public social announcement ma ukhangele indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhlaka 24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelithumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane we-typhoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane we-polio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelithumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Abantu abanengi bathi bahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Gama ngudukuzile
mpilo. Wenza ndukuzile mpilo?
Hayi, empilweni ngivukele ukuzodinga ama-piece stove every day.
Ekhaya?
Ekhaya uselwakhwe.
Kulinonzima ohlangana lakhona empilweni?
Sihlangana lokuthi sebesisele ukudla nxa sibuya sizodinga ama-piece job endlini yabokwazi ukuthi ngishiye kungelalutho, kanye lokucabanga ukuthi umastandi yabe efuna imali yakhe erenti. So konke kunokulayo kusithwalisa nzima.
Ubaba ungapho umkakho?
Hhayi, ngamanyile asehlukane.
So uphila ngani?
Ngiphila ama-piece job.
bona la ugcina abantwana sikhanye nomkhuhlane lo suhluphile we-corona lo wena sazifikele
hayi angingazifikeli kodwa lami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona
so uzahlatshwa lawo awesabi
hayi angesabi
Pretty Mate. Okay, so ngifelokazi.
Eh.
Ngoba gcina yena.
Eh, inemba gcina yena.
Bangabonke lanta.
Sala.
Na.
Ema bokhethi.
So, bakhala umama umuntu ngiyabela lo. Abakasebenzi
ke. Ukudla ithebuli naye.
Abantu abancane.
Eh.
So lokwathe umngakho somela ukuthi ngubaba la lo mama.
Yimubaba yimumama, yimomele ngifaka ukudla ithebuli
lebantwana.
Sikelele mpofu.
Yeah, ngosile mpofu hlala lapha ke uhlala nga.
Mina ngihlala empophoma.
Wenzani empophoma?
Empophoma ikho lapha engihlala khona. Lapha engikhona kathesi ikho lapha engiziphilisa khona.
Uziphilisa nga?
Ngiziphilisa ngokuthi ngama-peace job. Ukuthi ngikwanise lapha ukugcina imindi yami.
So i-peace job uyifuna ngeyani?
Ukuwatsha ukuklina ku-ayina even emasimini ngiyakwanisa ukwenza kumbe kuvuna kumbe kuhlakula
labo ngabanye babantu abaxoxelo Ezra Chisa Sibanda kobulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emidlalweni walo wakuqala kumncintiswano walonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela yemidlalo yokuqala yenkezo yeChibuku Super Cup iqembu leChickenini leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane kuSpire Sika Group 2 omabili lawa maqembu alemikilomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChickenini linqobele kuBulawayo City nge-2 kanya ngomgqibelo kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kuBulawayo Chiefs nge-1 kanya. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo umqeqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo abayiphakamise ngomnyaka ka-2019.
To us, I think it's working in progress. I will take a lot of positive.
Ngithi kusase lo msebenzi omkhulu kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulomdlalo. Nxa sikhangela phambili silomdlalo onzima olandelayo ngempela viki ezayo kodwa ngithokoziswe ukuba abafana abatshengisele ukuzimisela okukhulu langesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Yeah, I think we gave them too much respect in the first half.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngehlandla la kuqala lomdlalo kodwa ngehlandla lesibili sidlale kuhle okuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngehlandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhubeka kuhle kakhulu
iqembu leBulawayo Chiefs izadlala leBulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity Highlanders lona lizadibana leChicken Inn amaqembu kuSpire Sika Group 2 asebenzisa inkundla yePapa Fields kuSpire Sika Group 1 wonke amaqembu asele ephethe umklomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyadalela iCape United ebengutshingi lobhanqa 2 ka-2 ngomgqibelo kwathi ngesonto eleHarare City leZPC Caribbean abengutshingi lobhanqa 1 ka-1 kwasekuCity leHerentals leDynamo Sachana zabhekana kungela eleni lisekulitshayela emambuleni kuSpire ukuba sika group 3 iqembu le Black Rhinos lihle siphezwe ngalani ndawonye le Cranbourne Bullets ngemva kokuba ele Rhinos lichayele Tenex nge 4-1 ngomgqibelo kwathele Bullets linqobele Manyika Diamonds nge 1 kanyanga esonto izimbamgodi yezemba ilitshe le Platinum izwe zihle siphezwe ngalani yesifasi ka group 4 ngemva kokuba iqembu le FC Platinum libhaxabulele wawa nge 6-0 kuthi elengeze Platinum Stars lichayele Triangle nge 3-1 Ngimele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanjini.
Dr. Hakaza, hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
Uya kuda lapha.
Kama ngekhanda nomphimbo.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela induna uZwemba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kucham isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Tero Rice Sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.